abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama unions ayenzakalayo akukhankasela ibandla elibusayo elezanupf kule union entsha elizwa kuthiwa teachers for ed izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo kungakho abazali zenkunzi bakhonona kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki
singathi ababalisi batshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa teachers for ed
sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana bethathwa behanjiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo
pho manje ezikolo-ke sokutshona kutshaya umoya kuphela
ngendlela eyenzakalayo akuphela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union
singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lubani
izikolo nje zonke nje kuyenzakala ababalisi sikhuluma nje abanye bangikhona abakhethwe bahambile basebhinga kathesi bakhona le ehlelweni lonelo lwe-teachers for ed so kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleni
singathi vele abantwana bona bathini bathi vele abasangeni khonapha ezifundweni kumbe bamelela oteacher abaze bephenduke
abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebefunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abeza ukuthi hhayi izifundo wonke sacina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo
pho kumele kwenziweni lapha moyo
kuzima kakhulu asazi ukuthi yona i-ministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo asazi ukuthi into yangikhona izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaka kubani.